Sesifike sifika esikhomisini safika amaqembu sesishumile izimbovolo sifika campaign la i-candidate yethu yamemethwa mhlaka-7 lapho elokhethwa khona ku-ward 2 esikhomisini emayini yaseligini. Sibafice beyi-team ngiyacabanga yabantu abayi-7 abayisikhombisa bethwele ama-rifles bethwele lama-tear gas.
Kwenzakaleni selibabonile bo laba bantu?
Sifike sifika njengobukhokheli noma sekayingesi asibeze ukuthi inkinga yabo ingabe ingaphi. Safika sakhulumisana lo member in charge we-finance okuthiwa ngubharibhari walile ukuthi nika i-fence number kodwa kuthiwa ubharibhari. Samchazela ukuthi nxa ungengakwazi kule-election mhlaka-22 kuzavota khona amakansila uthindiswe ngwenya omele ibandla le-citizens coalition for change unemvumo yokuhlangana nabantu njalo akhankazi nxa kathi ibharibhari nakwazi. Hhayi, kasisambe ukukhuluma lathi kakhulu bavele bakhanje ingabantu bezimisele ukuthi bachithize abantu akade bengabaningi nje kade bengalutshwane wabo ungaso mhlanganomkhulu njalo bengaserali kuyi-private meeting. Hhayi-ke saqhubeka sa-adresa abantu ngabona ko-30 minutes kuthe singakaqedi bafika basebethithi abantu badispese bethetheleyo mbhobho badispesa ngokunjalo abantu kodwa sasesithi hhayi bengayikhathani ngoba bekuhlethiwe sibili intendelo ezimbili kuphekwa basebelinda sithenje sithi umuntu aqeda ukudla nokuphekwe kwavuthwa. Bafika hhayi abasakhuluma ngalathi kakhulu bafika imoto yabesilespidi badubula kathathu emoyeni basebejika lama-tiyegasi.
Sizwa kuthiwa-ke lawe uhitshwe intuthu kakhulu lomunye wabotshwa, kuhambe njani?
Ye, mina ngihitshwe intuthu kakhulu ngagijinyiselwa esibhedlela semaphisa lapho amadokotela afika angigcile ngakhona. Kulo munye wethu oyi-interim deputy spokesperson yema-youth kuma-south okuthiwa ngu-Graden B Phiri ubotshiwe ube ulele usenkambeni uthanekuseni bathi sebemshisha bembamisa egwanda. Sikhuluma ngisendleleni yegwanda isuke esaliseni kuthiwa bamchaja under imopha ku-law and order.
Kuthiwa bamchajelani ngakhonokho?
Bathi nguye okhozele udlakela lolu kade lukhona izolo.
Udlakela belukhona kumbe bona ngokwabo yibo abafike benze kwaba lo dlakela?
Bekungela dlakela abantu bebezishayele peacefully unarmed bezidlela inyama kade iphekiwe base befika nje bedubula kathathu emoyeni bephosa ama-tiergas balimele abanye kukhona nje abahluzukileyo. Sikhumbule njalo ukuthi indawo ye-Legion Mine yindawo elezindlu ezifana lemikhukhu abantu baningi kunabantwana kunabantu abakhulileyo ogogo labomama kodwa lokhu bakuthiwe indiva amapholisa besenza benjalo bephusa lawo ma-tiergas.
Like lakhuluma labo sokwenzakele khona lokhu kumbe libaleke abanye benu batholele ezibhedlela lingakhuluma ngalabo futhi?
Ngibalandile ebasiyangena efanisini sisiyacela incwadi yokuthi si-attende esibhedlela bafika basinika nasesileya i-charge ye-assault against yena umember in-charge ubharibhari ngoba ngiyepha ku-order yokuthi abantu bathelwe ngetiye khasi. Abazange basise sibile ukukhuluma lathi kakhulu kodwa hhayi umama esikhulume layo khanye bengumuntu olobuntu sibili laye khanye indaba leyo ibingamphathanga.
Singathi usubophisa kumbe selibophisa amapolisa?
Ye, sesibophisa amapolisa ngoba besiyi-crowd nje ephisini sizihlalele okungalani. Ngikhumbula ukuthi khonapho esanyekiseni bekuyi-crowd yezanu ekade inkulu ngoba kade behosta i-tournament kodwa le yona zange bayi-attende babuye bazosukela abantu behlezi kumithingi e-private.